sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Linga lichona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 1 Mpalakazi 2020 ng Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
iZimbabwe isiyehlisa iprevalence yaba ku 12.8 labantu abayi 1.4 million abaphila ngeHIV, sile more than a million esibafake kuma ARVs.
EleZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wokuvimba ukumemetheka kwegciwane lengculaza ele World AIDS Day.
Zukuzuku bekukhunywa ngeJohn Tala kwabuya iMadok, nasi imtshawezi njalo futhi okutshengisa ukuthi ama-cases ezikolo maningi njalo ngani yikho asekhona khona. Mende ukubona kuqakathekile yini ukuthi sithathe ama-experiments ngabantu bethu, siriske impilo zabantu bethu, bakithi sile sicele sokuthi uhulumende nga yathatha amanyathelo ngalokho.
Abafundi lababalisi abalichumi lanhlanu abesikolo semtshawezi high ezansi eMandebeleni sebebanjwe igciwane le-coronavirus ngesikhathi eZimbabwe sebezinkulungwane ezedlula ezilichumi 10,034 asebehlolwe batholakala belegciwane le-coronavirus. UZulu ophila ngokuthengisa kobulawayo wamukele ngenjabulo ukuvulwa kwemingcele eZimbabwe lamazwe angumakhelwane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Bekungabizwa ozwayo emkhosini wokufundisana ngemiculo lokunye okokuzilibazisa ngokuziphatha kahle kanye lokuzivikela ekuthelelweni igciwane lengculaza ele HIV ekunanzweni kwelanga lokuqakathekisa umsebenzi wokulwisana laleli gciwane ele World AIDS Day. Abo hlangothi lukahulumende olubona ngokuvimba ukumemetheka kokuthelelwana igciwane lengculaza ole National AIDS Council bamanyene lezinye inhlanganiso ezizimeleyo ezikulumsebenzi ekuqoqeni umkhosi we-World AIDS Day e-Rainbow Towers eHarare. Umlondo lozindlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Le imbongi ulimi uchuma omunye wabakade belibazisa uzulu emkhosini wokunanza usuku olwe World AIDS Day owenzele eHarare namhlanje, lapho eleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku lolu phansi kwendimba ethi Global Solidarity Share Responsibility. Ekhuluma kulo mkhosi umholi wenaki umnumzana Bernard Matsima uthe loba nje kusese kuningi okumele eleZimbabwe likwenze ukuze uzulu avikeleke kugcikwane le-HIV and AIDS. Okujabulisayo ukuthi okwakhathesi sebaningi abaphila benaleli gcikwane baphumele egcekeni bengesabalikhatshana ukudinga usizo lokuphiwa amaphilisi ama-ARVs. UMatsima uqongosele uzulu ukuba angayekethisi ukuzivikela ku-HIV and AIDS ngesikhathi se-COVID-19 esithi kuqakathekile ukuzivikela emkhuhlaneni yonke nje.
1.3 million people living with HIV, nearly 1.2 million are on treatment. The HIV prevalence has declined. It has been declined.
Ebantwini abafika 1.3 million abalomkhuhlane we-AIDS, abangu 1.2 balamaphilisi ama-ARV, inani labantu abalomkhuhlane lo liyala lilokhu lisehla. Kusuka ngo-2016 kusiya ngo-2017 inani labantu abalomkhuhlane selehlile.
90%. World treatment coverage is over 90%.
Kubeke esithi ilanga le World AIDS Day liyisikhathi sokuba inhlanganiso zonke zibambanisane ekudingeni imali yokuthola imithi lendlela zokufundisa ukulimukisa uzulu ngalo mkhuhlane.
It has become a signature event for national response and
ilanga leli likhulu kakhulu ekulisaneni lomkhuhlane we-HIV AIDS. Njenge-National AIDS Council siyazigqaja ukuba silinxusile kuleli langa esandise ukulinanza kulabantu abaningi.
With all the happy people in open platforms.
Obemele umphathintambo wezempilakahle emkhosini lo umnumzana Ignatius Mangure uthe kungumlando kaZulu wonke ukulwisana lawo.
We are therefore aware of the need to scale up HIV and AIDS.
Siyazi ukuba kulendingeko yokuba kumele sifake indlela zokulwisana lomkhuhlane we-HIV AIDS ukuze kube labantu abalutshwane abalomkhuhlane lo ngo-2030. Siyazi ukuba sifuna abantu abaziphileleyo ukuze sibe lokuphumelela.
Imbongelo Dumo u-Albert Nyadlaye ubesemkhosini walo nyaka esithi ingoma inkonzo yamabhuku ngezinye indlela ezingasetshenziswa ukulwisana lalomkhuhlane.
Imidlalo le esiyenzayo yenza kuhle kakhulu ekulwisaneni lomkhuhlane we HIV and AIDS. Ngoba imidlalo le esiyenzayo iye khuluma nabantu nje ibatshele ukuthi lokhu kayisikho, lokhu yikho, lokhu kayisikho, lokhu yikho, akwenziwe kanje, akwenziwe kanje.
Ingcitshi zezempilakahle ezikhulume kulombuthano zincome kakhulu umsebenzi owenziwa nguhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo ekulwisaneni lomkhuhlane we-HIV AIDS ngelanga lanamhlanje lika-1 Mbalakazi elabekwa eceleni ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ukunanza lokuqakathekiswa komsebenzi wokulwisana lokuthelelwana kwaleli gciwane kanye lokunakekelwa kwalabo abaphila lalo kusukela ngomnyaka ka-1988. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi
lokhu sikudaba lunye. Abasakhulayo abakobulawayo bakhuthazwa ukuziphatha batshiyane lomkhuba omubi wokuya emcimbini yokuganga abayibiza ngokuthi ngamavuzu party. Lo nyaka ilanga leli linanzwa ngesikhathi umhlaba ubhekane lobhubhane lwe-COVID-19 osoluhlasele lwabulala abantu abaningi ngesikhathi esincinyane. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lo nyaka ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19 elizweni, uhulumende wazise ukuba umkhosi omkhulu wokunanzwa kwe-World AIDS Day uzakwenzelwa eHarare kuphela, abanye bonke kumagumbi amane elizwe ebukele okuphuma kumabonakude lasebulenjini. Umqondisi we-National AIDS Council wobulawayo, unkosikazi Senatra Nyathi, ukhuthaze abasakhulayo ukuba bahlukane lokuya emicimbini yamavuzu party lapho okubikwa abasakhulayo bephatheka emikhubeni yokuganga besiya emacansini bebaningi. Unkosikazi Nyathi uchaza ukuba isilinganiso sokumemetheka kwegcikwane lengculaza ezweni sikuchumi lambili ekhulwini 12%, njalo abantu abayedlula isigidi esisodwa bakuhlelo lokutholiswa amaphilisi okwehlisa ukumemetheka kwegcikwane emzimbeni olwe art.
Itimu yethu yalonyaka is Global Solidarity Shared Responsibility Ending AIDS by 2030. Zimbabwe isiyehlisa iprevalence yaba ku 12.8 labantu abayi 1.4 million abaphila nge-HIV, sile more than a million esibafake kuma-ARVs.
Unkosikazi Nyathi uqhubeke ethi bazimisele ukuqeda igcikwane lengculaza lapho kusiyafika umnyaka ka-2030.
Sizimisele ukuthi siqede i-HIV ngo-2030, njalo sithi asivale impombi zonke ezivuzayo ezivuzi HIV.
Unkosikazi Nonjabulo Mahlangu obona ukuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni e-Community Working Group on Health uxwayisa abasakhulayo ngokuziphatha.
Be healthy, yi-right yakho, iphinde ibe yi-responsibility yakho. Njenge-community kukhona esingakwenza. Khathe sikugcwele la amavuzu party and izikhathi eziningi sinanzelela ukuthi yikho kufuela ukuthi bethole imikhuhlane. Sithi njengama-youth uzaze ungathatheki entweni ezenzakalayo.
Umsekeli kamqondisi wohlangothi lwezempilakahle kukhansi ledolobho lakobulawayo, umnumzana Khulamu Zinyathi, uchasisa kabanzi ngendlela abaphatha ngayo umkhankaso okwenqabela ukuthelelwana kwegcikwane lengculaza lalabo asebevele bephila legcikwane.
Masole episode thwa idolutegrave iyabonakala ukuthi iyasebenza kakhulu. Dina lapha njengekhansili emaclinic yethu sila maclinic angu-19, wonke amaclinic la angu-19 ayapha i-treatment for HIV mahala kusukisela ebantwaneni kuze kuyefike ebantwini abadala.
Unkosazana Thando Gwinji olwela amalungelo abatsha enhlanganisweni e-Innovation Trust uthi ilanga lanamhlanje liyisikhumbuzo umbuzo ukuba isasekhona impi yokuqeda ukuthelelwana kwe-HIV ngoba lokhe bekhona abalokhe bebanjwa yileli gciwane.
Ilanga le-World AIDS Day liyasikhumbuza ukuthi asikaqedi impi esiyilwa lokumemetheka kwegciwane le-HIV le-AIDS. Siyabona ukuthi semaningi ama-cases amatsha and siyabona ukuthi le ndawo ze-SRHR elizweni lethu uku-accessa amakhondom lokunye okunjalo besokuluhlupho ngalezi suku. So kuqakathekile ukuthi sininanzelele ilanga leli sithi ukuxoxa ngayo.
Umongameli Emmerson Tambo Mnangagwa emazwini akhe okunanza ilanga le-World AIDS Day uchaze ukuba umkhuhlane we-HIV usasekhona njalo ulokhe ubulala. Ngakho ke abantu abaqakathekise ukuzivikela kulo umkhuhlane kuthi abasehlelweni lokunatha amaphilisi okuzivikela balandele ukuwanatha njengokuqondiswa kwabo ngabezempilakahle, hathi ukuyengwa ngabathi bayelapha lomkhuhlane ngoba lokhu ungelapheki. Kodwa kule mithi eyenelisa ukwehlisa isilinganiso saleli gciwane emzimbeni phansi kwehlelo lwe-ART. Ukhalaze ngokuthi ulusizi lonyaka umhlaba unanza i-World AIDS Day ngapha uhlaselwa yi-COVID-19, ngakho ilanga lalonyaka linanzwa ebulenjini ukuze kuvinjwe ukumemetha kwe-COVID-19 emhlabeni jikelele. Inhlanganiso ye-National AIDS Council iphakathi kokufeza uhlelo olwasungulwa ngomnyaka ka-2015 kusiya ku-2020 lwezinqumo zokulwisana lokumemetheka lokuthelelwana kwegciwane lengculaza ezweni. EleZimbabwe likhangelele ukuba kusiyafika umnyaka ka-2030 inani labantu abathelelwa igciwane lengculaza libe selehlile. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abafundi lababalisi abalichumi lanhlanu abesikolo seMtshabezi High ezansi eMandebeleni sebebanjwe igciwane le-COVID-19 ngesikhathi abazali lababalisi bexwayisa uhulumende ukuthi avale izikolo. Okuningi asikuzweni ku-Albert Ncube eseGwanda.
Umphathisikolo eMthabezi High School uMnumzana Morgan Moyo ubike ukuthi abafundi abalichumi lanye ababalisi ababili kanye lezisebenzi zesikolo ezimbili zitholakale zilegciwane le-coronavirus ngemva kokuhlolwa ngolwesine weviki edlulileyo. Kuncwadi ayibhalela abazali, uMoyo uveze ukuthi akula ngitholo yedwa kulabo abatholakale belalo asebelezitshengiselo zokuthi bayagula, njalo lesi sikolo sesivaliwe okwe-quarantine. UMnumzana Ndaniso Mpando isakhamuzi seGwanda uthi kuyamangalisa ukuthi uhulumende lokhu eqina ngokuthi isikolo siqhubeke sivuliwe isimo sibi kanje.
Ngesikhathi singela ngitsho leyodwa i-case ye-COVID-19 eZimbabwe, kwavalwa yonke into. Kathesi ama-cases la asemaningi sengaka, sokubuya kuvulwa yonke into ukuze kuvulwe lezikolo. Kuyamangalisa ukuthi advele kujahwe.
Amazwi akhe la asekele njalo ngomunye umzali uNkosazana Siduduzile Masilela.
Zukuzuku bekukhulunywa nge-John Talak kwabuya emadop, nasi Mtshabezi njalo futhi, okutshengisa ukuthi ama-cases ezikolo maningi njalo ngani yikho asekhona khona. Mende ukubona kuqakathekile yini ukuthi sithatha ama-experiments ngabantu abethu, si-riske impilo zabantu abethu? Bakithi sile sicelo sokuthi uhulumende nga yathatha amanyathelo ngalokho.
Umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi eMandebeleni uMnumzana Agent Moyo uthi lokho kuveza kuba uhulumende ubengalungelanga ukuvula kwezikolo.
Savele sakhuluma ngaphambilini ukuthi izikolo azingavula othisha bengatestwanga, usobala ukuthi uhulumende wayengakhuluma iqiniso ngokuthi usebenzisile ukuvula isikolo.
Umphathi isikolo eMtshabezi uMoyo uthi akavunyelwa ukukhuluma le ntathelo zendaba ngalolu daba esithi sikhulume labogatsha lwezemfundo. Obona ngokukhitshwa kwembiko kulolu gatsha, uMnumzana Dawungana Ndoro utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi kulabafundi abedlula izigidi ezine eZimbabwe, ngakho-ke abasoze bavala isikolo ngoba balikhulu sebetholakale belegciwane. Uthi akudingakali ukuthi kuvalwe isikolo ngoba engekho umfundi kumbe umbalisi osekulelicuwane wengeze sithi baphakathi kokulungiselela ukubhala kwemhloliso. Imbiko ekhitshwa ngabogatsha lwezempila kahle mihla ngemihla ikhomba ukuthi inani labahlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19 ezansi emandebeleni liqonge lisuka kwabangamathuma ezikhombisa lanhlanu 75 ngomvulo kuviki edlulileyo lisiya kuba likhulu lamathuma amane lasitshiyagalombili 148 izolo kwafa oyedwa. Nimelo msakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Kunjalo nje eZimbabwe sebezinkulungwane ezedlula ezilichumi 10,034 asebehloliwe batholakala belegcikwane le-coronavirus. Abalokhu beqiniswa yilomkhuhlane sebesedlula inkulungwane eyodwa 1,268. Kodwa asebeke balaliswa ligciwane leli basila sebezinkulungwane ezedlula ezithoba minombili 8489 labulala abangamakhulu phose amathathu 277. Kuzwekazi le-Afrika kutholakale abantu abedlula izigidi ezimbili 2 million labulala inkulungwane ezingamachumi edlula amahlanu 51,195. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula ayisithupha 63.4 million ababanjwe leli gcikwane. Labulala abedlula isigidi phosele ngxenye 1.4 million. Elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebefunyenwe bele COVID-19 emhlabeni jikelele eseli kuzigidi ezedlula ezilichumi lantathu 13.5 million yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu amabili lengxenye 268,434. UZulu ophila ngokuthenga ethengisa kobulawayo wamkele ngenjabulo ukuvulwa kwemingcele yeZimbabwe lamazwe angomakhelwane esithi kuzakwehlisa inhlupho abhekane lazo zokuvinjwa umsebenzi wokuzinakekela okwenzakale ngesikhathi ilizwe livaliwe ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Imingcele yokungena lokuphuma emazweni angomakhelwane agoqela iSouth Africa, iBotswana, iZambia lamanye ivulelwe uZulu namhla lokho yavalwa ngombimbitho lapho kuqhamuka umkhuhlane we-COVID-19. Imingcele evuliweyo esemhlubulweni wezansi yemathebelele ngePlumtree kanye leBait Bridge njalo ivulelwe uZulu ohamba ngezimota zakhe lohamba ngenyawo hatshi amabhasi. Abaphila ngokuthengisa bathi linyathela elihle leli ngoba sokubanika amathuba wokuyawoda bezosebenza ikakhulu khathesi sokungenwa esikhathini sekhisimusi. Unkosikazi Madade Ndlovu olilunga lenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyebulawayo Vendors and Traders Association uthi ngesikhathi kuvalwe imingcele bekunzima ukuthi baziphilise. Laloba abaphila ngokuthengisa bejabulela ukuvulwa kwemingcele, iningi labo likhala ngendleko zokubhadalela ukuhlolwa i-COVID-19 lokuthola isithupha esichaza ukuthi kabala gcikwane leli esingamadola emelika angamachumi ayisithupha i-$60. Isithupha lesi kuyabe kumele sibe lensuku ezintathu i-72 hours ukuthi samukelwe. Wengeze unkosikazi Ndlovu ethi indleko zokuqhuba ibhizimusi khathesi azisafani lakuqala kungakaqhamuki i-COVID-19 seziqonge okumangalisayo.
Siyama informal traders engange $30 a month kambe ngubani owakwayibamba yona le imali. Uhulumende mbona ngani usidudisele kakhulu thina ama-informal traders. I-tax yangkhona inkulu kakhulu ukuthi vele i-tax leyi, can you imagine, asikhulumile ende imali ebhadalwa ngenyanga. Imali le e-COVID ayehlise nje ibe imali etholakala lula, ebhadaleka lula. Layona le i-tax yakhona kube imali etholakala kuhle, ebhadaleka kuhle.
Omunye njalo okhala ngale indleko unkosikazi Sanelisiwe Dube wakobulawayo.
Ukuthi amaboda avulwe kuyasijabulisa, kodwa silovalo lokuthi ama-cases e-COVID njengoba eqansa kangaka akusoze kwenze ukuthi kuvalwe futhi masinyane. ngoba kuyingozi xa sekukhona ukuthi ngayo imali yama-test iyehliswa ngoba iningi lizabalekela ukutesta bacine befohla benjalo.
Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo wezamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi unkosikazi Sithembiso Nyoni yehlule ngoba ubethu usemhlanganweni. IZimbabwe yavala imingcele ngenyanga kaMbimbitho ivikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Ngesikhathi imingcele ivaliwe bekuchapha imota ezinkulu ezamagonyethi izizalwane zeZimbabwe ebeziphenduka zivela kwamanye amazwe. Lezi dumbu kanye lezisebenzi zikahulumende ebezisenza umsebenzi kahulumende izo zodwa ebezivunyelwa ukuchapha. Isikhulumi sogatsha olukhangele ngezokungena lokuphuma kwabantu elizweni olwe-immigration unkosikazi Memory Mugwagwa utshele iphephandaba le-Herald ukuthi banomsebenzi omkhulu ukuthi babone ukuthi konke kuhamba kuhle njalo izisebenzi zonke ezazimiswe umsebenzi sezibiziwe zahlolwa ukuthi ziqale umsebenzi. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingubathabile Masuku.
Yebo yebo yebo, mthakazo muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili. Namhla kuhlelo siqhubeka sikhangela udaba lomkhuhlane we-COVID-19. Wona osumemetheka okwethusayo emadolobheni achiyeneyo eZimbabwe, ikakhulu eHarare lakobulawayo. Saphatha njalo udaba lomkankaso we-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence olukhuthaza ukungahlukumezani ngobulili. Sulukandaba Thwakazo muhle lingakhuthwa yilo lihlelo ilami uMaigobe ngo-8 ntambama.
Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Elungisa imithi eModerna ibika ukubana izocela imvumo yokusebenzisa umuthi wokuvikela iCOVID-19 owevaccine eyisanda kuwulungisa kubohulumende beMelika lemazweni awezwekazi leEurope njengoba uveza ukubana awulangozi enkulu ukuwusebenzisa. Umeya wedolobho leNew York kwele Melika uMnumzana Bill Blasio ubike ukubana izikolo zemfundo yaphansi eyi-elementary zizovulwa ngomvulo weviki ezayo mhlaka 7 Mpalakazi ukuze abantwana abakuhlangothi lokudibana lenhlupho zokukhula kuhle abe-special needs bathole usizo lwemfundiso yababalisi mathupha hatshi ebulenjini. Lanxa lelokhu liqansa inani labatholakala beli-COVID-19 kulelo dolobho. Osemelele ukugcotshwa kuba ngumongameli welemelika ngemva kokunqoba kukhetho lokudinga umongameli olusanda kwenziwa uMnumzana Joe Biden wazise ngequla lakhe elibona ngokwethulwa kwemibiko olukhokhelwa ngabesifazane bodwa emizameni yakhe yokudala amathuba alingeneyo emsebenzini phakathi kwabesilisa labesifazane esigodweni se-White House lapho esiqalisa umsebenzi. Inhloko kahulumende yakwele Ethiopia uMnumzana Abiy Ahmed uncome kakhulu amasotsha ebutho lakhe ngokunqoba abahlamuki abalwisa esigabeni seTigray. Lanxa umkhokheli wabahlamuki laba esithi lokhu belwisa kanzima, le mpi yomndeni kwele Ethiopia isibulalise inkulungwane lenkulungwane zabantu makhaza.
Ukuvulwa kwemingcele namhla sokulethe ithemba kwabenza amabhizimusi amancane agxile kwezokuthenga lokuthengisa. Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga phandle kwelizwe bethengisa elizweni e-International Cross Border Traders Association uMnumzana Dennis Juru uthi bayamukela inyathelo lokuvula imingcele elithethwe nguhulumende.
Sibonge kakhulu uNkulumende ngokuvula amaborder emva kwesikhathi eside. Sibona ukuthi amaborder avalwe kudala ngo-April. Abantu bayadubeka ngoba baphila ngokuthenga nokuthengisa ngaphandle kwelizwe. So kudala silindile ukuthi i-government ivule amaborder. So sibonge kakhulu kodwa silokhu sisakhala sisakhuluma ngonkulumende ukuthi bavumele amabhasi ngoba abathenga ngokuthengisa angeke bakhwanise ukuhamba ngemoto zabo abanye abanazo.
Kodwa ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi leli nyathelo lizaletha ububelo kulabo abaphila ngokuthenga phandle kwelizwe. Udubo kuza kuba ligciwane le-coronavirus.
Ukuvulwa kwemingcwele egombolweze iZimbabwe, kukakhulu iBeitbridge le-Plumtree, kuqakathekile futhi kulezithelo kuzulu ophila ngokuthengisa impahla yokudla. Izinto ziyadula lapha ekhaya bakithi. Kunjalo lithuba lokuthenga ezichiphileyo ngaphandle kwelizwe. Kodwa kule ngozi, igcikwane le-corona kalikapheli, lidla ubhedo. Ayi, mina mbona ngathi sibambe isilwane ngomsila. Mana ngichasise lapha, imingcwele iyaletha izithelo ngoba kuyabhadaliswa, kubhadalwa imithelo, ama-customs duty namatarifi. Kodwa i-proportion yakhona ngesikhiwa singathi khona incane kakhulu. Sikhangelele eminye imithelo evela kwezinye indawo zelizwe. Yikho phela lapha nxa kukhulunywa nge-Africa Continental Free Trade Area, vele iqonde khonoko ukukhipha le mithelo yama-tariffs. Kutho ukuthi vele incane kakhulu. Ye, inzuzo izabe ikhona nxa ingcwele ingavulwa, kodwa akayitsho lutho incane kakhulu nxa sikhangele umnotho welizwe lonke.
Lokhu kugcizelelwe ngenye njalo ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kutshera othi imali engatholakala kumthelo yemngceleni izaqala ukubonakala ngemva kwesikhatshana.
Ngathi mina ukuvulwa kwemngcele kuzanceda sibili ukuthi ilizwe lithole inzuzo. Kodwa i-impact yangikhona ngeke sayibona ngokubona kwami kuze kufike umnyaka ozayo kumbe ekupheleni kukazibandlela. Ngoba nxa sikhangela sibona ukuthi imali izangena kugephu elikhulu kakhulu, inkalakatha yegephu ebeyikhona khathesi ngenxa yokuvalwa komngcele lo. So izabuya imali, kodwa uzabona ukuthi njalo i-commercial transport ayikahambi, amabhasi kawakahambi, i-private transport kuphela. So imali ezabuya njalo iyabe inilutshwane kakhulu, othi angiboni ukuthi ilizwe lingancedakala kakhulu ngemali leyo, kodwa bazabe bethola something.
Umnumzana Juru uthi ukuvulwa kwemingcele lokhu kufike ngesikhathi esihle esekhefu lekhisimusi, ngoba abantu bafuna ukuvakatshelana bebonana.
Bekuzoba ngcono ukuthi bayengeze bazame ukuthi bafake amanye ama officials e-border awa bona ukuthi abantu bahamba kahle yini, and then bavumele amabhasi kulokuthi bayehlisi iningi labantu elihambayo ngokuyalo ukuthi amabhasi ahambe. Siyacela kakhulu, sicela uhulumende ukuthi avumela amabhasi ukuze abathenga ngokuthengisa bakhwanise ukuyothenga lokuthengisa ngaphandle kwelizwe. Njalo siyabona ukuthi sokuyisikhathi sekhefu, iningi labantu baseZimbabwe lisebenzela ngaphandle kwelizwe, baye befuna ukuhamba bayobona iy'moli zabo, kumbe ukuthi iy'moli zabo ziyobabona la basebenzela khona. Kula bantwana ma isikolo zivalwa baya befuna ukuyobona abadala abazali ngaphandle kwelizwe.
Uhulumende uthi usevule imingcele emibili kuphela okwakathesi, owe-Beitbridge lowe-Plumtree. Kuvunyelwa izimota ezincane, hatshi amabhasi lamakhombi.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. eZimbabwe limanyene lamanye amazwe womhlaba ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wokuvimba ukumemetheka kwegciwane lengculaza ele World AIDS Day. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.